Abatsha bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise lukhuni ngoba usudale ukufiphala kwamathuba okuthola umsebenzi njengoba abantu bebebanjwa ngamandla okuhlala emakhaya ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Iningi labasakhulayo esabelweni seMathabeleni South liphila ngokwemba igolide kanye lokuthengisa impahla. Umnumzana kwakhe uDube weSengezane eGwanda South uthi bakhala ezimathonsi.
Besivele silendubo zethu zokuswela imisebenzi, besivele siphila nzima, sibambabamba kwezinye indawo, kodwa kwaqala i-lockdown, siphila ngokuziphandela, imisebenzi ayitholakali eZimbabwe. So nxa sokule-lockdown, lalaba abantu esithola kiyo imali, abasayitholi labo ukuthi bazibenelise ukuthi zifike kithi ngokuthi basinike lati ama-peace job.
Umnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi kaWard 7 koMalabe eKhezi ongusomabhizimusi osacathulayo uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown kuphazamise ibhizimusi lakhe.
Ama-shops asevulwa ngesikhathi evalwe futhi masinya khona lapho ukuthuthuka kuba nzima. Ubuzima bukhona sibili kuyasihlukuluza, akusahambeki usuka ngapha kuma-rural areas usiya koBulawayo ukuthi uyedinga indingeko zakho, kuba nobuzima khona phansi.
Unkosazana Constance Maseko olilunga le-Community Youth Development Trust eGwanda uthi njengabatsha basemuva ezifundweni zabo.
Sibe distinct kakhulu ngoba izifundo zethu zibe affected, akuyisayiwa esikolo kunjalo, azikho ezinye indlela esingabe sifunda ngazo ngesikhathi lesi ese-COVID. I-network iyahlupha la emakhaya, njalo asithi sonke abantwana besikolo esilamafoni esingakwazi ukuthola ama-notes ne-WhatsApp ukuthi sikwazi ukufunda.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi eGwakwe eGwanda North uthi bayaluswela uncedo lokusungula inhlelo zokuziphilisa behlezi emakhaya.
Thina abantu abatsha sithwele nzima, infekthi ngathi siyadubeka ngoba asikhoni ukusebenza. Besicela ukuthi uhulumende asincede ngezimali ukuthi mebilathi singakwanisa ukuthi sifuye inkukhu, esinikeze nje amaloni lathi sibe le-start yokuthi sifuye inkukhu. Mebilathi singaphila ngcono singakwezi indawo sizifuyele emakhaya ethu sihlalele.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Constantine Pofu, umqoqo wenhlelo zeMatobo Youth Development Initiative.
Badinga kakhulu i-financial help. Abaningi balesifiso sokuthi bayenze ama-projects angabaphilisa, kodwa ke inkinga ekhona ukuthi abala mali ukuthi baqalise ama-projects lawo. Njalo ama-banks akhona afuna i-collateral, so ama-youth amaningi kawala i-collateral yokuthi bakwazi ukuthi ba-accesse amaloni ema-bank.
Nyaka yonke mhla zilitshumi lambili kuNcwabakazi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ukuthakazelela ilanga labatsha ele-International Youth Day njengenjongo yokubakhuthaza ukuthi baphatheke kunhlelo zentuthuko. Kusenjalo ejekiseni yokuqala ye-COVID-19 vaccine izizilela njalo eGwanda ngesikhathi uhulumende ekhuthaza uZulu ukuthi ahlabe lejekiseni. Unkosikazi Janet Nkala ohlala kuWard 1 eMatshetsheni ngomunye walaba asebehluleke ukuhlatshwa lijekiseni.
Siyakuhalalela kakhulu ngobuningi bethu. EGwanda kukhatshana, ungafika eGwanda bafika bavale bathi bafuna abangu-60, ngaphenduka ngingahlatshwanga, ngihambile khonale. So khathesi ukuthi ugade futhi ubuye luye eGwanda uyedinga ukuhlatshwa, kuba nzima kakhulu. Cela basifikelele bakithi. Badiwani ukhashana leclinic kungumango kithi abantu abadala. So siyacela kakhulu kakhulu ukuthi sincediswe ebuhlabeni lapha, sesikufisa kakhulu kakhulu kakhulu.
Sebedlule inkulungwane ezilikhulu 104,975 asebehlatshwe ijekiseni yokuqala e-COVID-19 ezansi eMandebeleni, kwathi abedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu lasikhombisa 57,126 bahlatshwa esibili. Abantu abalikhulu lamathumi amathathu lanhlanu 135 sebebulewe i-COVID-19 kulesi sabelo selokhu lumkhuhlane uqalile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.